Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolesine mhla ka-20 kunhlangula 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo.
Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-SABC Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesishewa ezifundeke esishona.
Intatheli izindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucia Sini obhubhe ngomvulo. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzaqhubeka ephathisa iziphepheli eziselizweni leli ukuba zibe lempilo ehlelekileyo. Wethule lokhu ngesikhathi emanyenelo lamazwe omhlaba kunanza ilanga leziphepheli ele World Refugees Day. Lanxa iziphepheli ezisethongogara refugee camp esechipinge esabeleni seManicaland zincoma ukwe ezikwenzelwe nguhulumende zithi kunenge okunye okufanele akufeze. UTobias Mutsingwa usetholela lolu daba esethongogara refugee camp esabeleni seManicaland.
ELeZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba awakhetha ukulandela iziqondiso zomthetho wokulondoloza impilo yeziphepheli owe International Refugee Law. Kuleziphepheli ezingafika inkulungwane ezingamachumi amabili lantathu eZimbabwe, njalo ezifika phose inkulungwane ezilichumi lasithupha zisetongogara refugee camp. Kuziphepheli lezi, iningi lidabuka kwele Democratic Republic of Congo. Abanye bavela eMozambique, Burundi, laseRwanda. I-Studio 7 ikhulume lesinye isiphepheli esihlala kule inkampa, unkosikazi Naomi Mbuyi, okhonone ngokungaphathwa kuhle ngezinye iziphepheli ngoba engumfelwakazi.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo. Kulendawo lapho abangixotsha khona kuthi njalo akukho lula ukugcina abantwana abathathu ungumama ongelandoda.
Esinye njalo isiphepheli esikhulume leStudio 7 eTongogara ngu-Evidence Hazikama Haiviriyamana, yena owazalelwa wakhulela kuleli njalo olenhlanganiso encedisa abanye abasakhulayo.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it, the likes of
sibanika ulwazi phezu kokuzigcina kanye lokuqakatheka ukuya esikolo endaweni zokuzilibazisa ukuze bengatholakali entweni ezifana lokuthatha izidakamizwa kulemidlalo etshiyeneyo esilayo.
Ekhuluma emkhosini wanamuhla wokuthakazelela iziphepheli oqhutshelwe eTongogara refugee camp, umsekeli kamphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende kanye lokuhlala kuhle kukaZulu, unkosikazi Messi Bima, uthe lanxa kulukhuni kwezomnotho, uhulumende uzaqhubekela phambili ukusiza iziphepheli.
When refugees are included in decision-making processes,
sizaqhubekela phambili sinceda iziphepheli ukuze lazo zenelise ukwenza imisebenzi engaziphilisa ngcono. Lokhu kuhle ngoba ukuphumelela kwale misebenzi kuyaphucula njalo umumo womnotho welizwe lethu.
Uhulumende uphathisana lenhlanganiso ezibalisa eWorld Food Program, leUnited Nations High Commissioner for Refugees kanye lamazwe agoqela eleCanada leMelika ukugcina iziphepheli ezisetongogara. Okhokhela inhlelo eziqhutshwa yinkampa yeTongogara, uMnumzana Johannes Mhlanga, ubonge usizo lukahulumende njalo wazisa ukuba kusukela kumaviki edluleyo uhulumende wenelisise ukuncedisa iziphepheli ukuthi zithole ingwalo zokuhambisa ezama passports. Umnumzana Brian Masango, umlimisi osebenza lenhlanganiso ye World Vision, esebenza leziphepheli zaseTongokara, ukhulume le Studio 7 phezu kohlelo lokulima kuthelezelwa oluqhutshwa iziphepheli lezi. Ngaphandle kokulima, iziphepheli ezihlala eTongokara Refugee Camp zilemisebenzi ebalisa ukweluka, ukuthunga, ukufuya imbuzi lengulube, njalo bakhona abalezitolo zokuthengisa impahla lokudla. Kulabanye abathi iziphepheli zilakho ukwengeza isikhwama sikahulumende esemali njengoba labo befuna ukuhlala impilo ehlelekileyo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ekholijini le-National University of Science and Technology, umnumzana Methusedi Moyo, uthi kuqakathekile ukunceda iziphepheli.
IZimbabwe kwenzayo khonoku kuyinto enhle, kugcinwe abanye abantu abaziphepheli abavela kwamanye amazwe. Kuzamela-ke sithemba bayancediswa ukuthi bathole ukufunda, bathole amathuba ukuthi basebenze, bathole amathuba ukuthi njalo benze ezamabhizinisi ezenotho ukuze baziphilise, ngoba umuntu phela usengaba yirefugee impilo yakhe yonke.
Ilanga le-World Refugee Day belithakazelelwa phansi kwendikimba yokuphathisa iziphepheli e-Solidarity with Refugees ngesikhiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseTongokara Refugee Camp eChipinge, nginguTobias Mutsingwa.
Kudaba olufanayo, uhulumende weBotswana uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi athuthukise impilo kahle yeziphepheli abanye bengabavela eZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi ezinye iziphepheli zihanjiswe kwamanye amazwe aphetheya kulandela isicelo sabo. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube, usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngesiphepheli kweleBotswana umzana Machana Shamukuni ekhuluma ngelanga lokunanza isiphepheli enkambeni yeDugu namuhla uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni ukuguqula imithetho ezakwenza impila kahle isiphepheli ibe ngcono. Isiphepheli zihlala zikhonona njalo njengongatholi ukudla okweneleyo kumbe okonakeleyo kanye lokuhlala ezindlini ongamelanga kuhlale abantu. UShamukuni uthe konke lokhu kuzalungiswa ngokuguqula eminye imithetho ukuze ihambelane lenhlanganiso yomanyano womhlaba e-United Nations.
The pledges are to review a review of the refugees, recognition and control, inclusion of refugees in the national development agenda.
Sizimisele ukukhangela imithetho ehambelana leziphepheli okuzabona bephiwa izithupha lokunye. Njalo sesihambe isibanga ukuthi sikwenze lokhu.
UShamukuni uthe kulenani leziphepheli eliphose lifika amakhulu amathathu, i-289 elizayo kuyahlala kwamanye amazwe kulandela isicelo sazo. Lokhu kugoqela abanye abeZimbabwe abazahanjiswa emazweni afana leCanada.
I further appreciate the resettlement to other host countries that has been ongoing with additional 289 individuals.
Ngiyabongela uhlelo lokuhambisa abanye benu kwamanye amazwe. Kulaba ngu-289 okumele behambe. Silethemba lokuthi ngenyanga ezayo konke kuzabe sekulungile.
Owenhlanganiso yobona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, umnumzana Madoda Nasha utshele Studio 7 ukuthi njengendlela yokuthuthukisa impilo yesiphepheli sekuzaqala ukubanikeza imali ukuze bazithengele ukudla.
We expect the cash based initiative commence by July.
Sikhangele ukuthi uhlelo lolu lokuthi baphiwe imali hathi ukudla lusungulwe ngenyanga ezayo. Amalungiselelo wonke nje aseqalile.
Noma nje kulemizamo yokuthuthukisa impilo kahle yesiphepheli, inhlanganiso emela amalungelo oluntu kweleBotswana eyeDitswanelo ithi kayijabuli ngesimo esikhona enkambeni yeDukwi. Isikhulumise eDitswanelo unkosazana Halibuye Mureng uthi uhulumende weBotswana kumele azame ukuthuthukisa impilo kahle yesiphepheli kweleBotswana.
We urge the government of Botswana to ensure comprehensive review of the refugees recognition and control at entry include specific provisions relating to their rights.
Sikhuthaza uhulumende wethu ukuthi akhangelisise imithetho yeziphepheli ukuthi labo bazizwe beyamukelekile kweleBotswana.
Ukuncipha kwemali yokugcina isiphepheli enkambeni yeDukwi kwenza ukuba abanye beyidinga imisebenzi yokuziphilisa. Iningi lesiphepheli zeZimbabwe seDukwi zabaleka ekhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli lonolwalu udlakela ngomnyaka ka 2008. Bekulezi phepheli ezidabuka eZimbabwe edlula amakhulu esikhombisa eDukwi, kodwa sekusele ingcosana inengisela buyiselwa ekhaya kuthiwa isimo sesilungile ukuthi baphindele. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Kulabantu abanengi abahambe enkonzweni yokuvalelisana lomuyi uLucia Sini obeyintatheli izindaba yomsakazo weStudio 7. ULucy ubelesifo semvukuzane wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye leSABC engakaqhatshwa ngumsakazo weStudio 7. Ukuze sizwe ngemisebenzi yakhe, sixoxe lomsakazo lodumo umnumzana John Masuku.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena SABC, Radio 4, wangena Radio 4, wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi, awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa ezifundekelesishona, njalo esenza lezi nhlelo kuRadio Zimbabwe, seze-Radio 2 njalo, engakaphumi kuRadio 4 esengena kuStudio 7. Umuntu obe uthanda umsebenzi wakhe, njalo umuntu obe nakekela imuli yakhe. Sonke isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze ngabantwana akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibili ukuthi labo bathuthuke empilweni. Okuyinto esiyikhuthaza abasakazi lentatheli zindaba ukuthi ngaphandle kokuba le mvumela babe nempilo eqoqekileyo. Yikho esakufunda kakhulu dadewethu uLucia Sini.
Ye, singathi-ke ungathini kumuli yakhe namhlanje?
Angithi imuli yakhe kayithokoze ekuthini ubatshele ilifa elihle elembeko elokufuthala kanye lokuhlakaniphela umsebenzi lokuzwanana nabantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaphezulu sengubungweni abalingana naye nabaphansi wakhe.
Ye, singathi wasebenza kakhulu sibili ZBC ngokubona kwakho.
Wasebenza okwesikhathi eside ZBC, ngibona dlami ngasuke ZBC ngamshiye khona, kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwala eku-Radio 4 kodwa kwesinye isikhathi senza inhlelo ku-Radio Zimbabwe seseyi-Radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho besithiwa. Wayesenza lezi ezinhlelo kwakuvele kunokuthebela.
Yezwa kuthiwa wayephathisa kakhulu intshatshe zindawo ezintsha ezasuka khonapho, kambe wayebabamba njani?
Wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi ngena samfundisa lathi ukusakaza. Ngiyakhumbula kuyezo simfundisa ngilo mngane wami engangihlala la ehofisini uPeter Barirewa. Wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLucy, awazoba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabamba izinto basinyane. Ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi, ngakho-ke kwakulula ukuthi abambe izinto njalo aphinde aphathise abanye.
Umnumzana John Masuku wayesebenza lomuyi uLucy Yasini emsakazweni weZBC, sixoxe laye eseGwanda South. Kwezi phathelane leMelika, abavoti kukhetho lukamongameli weMelika basengozini yokuphiwa imibiko yamanga ngabasebenzisa imitshini yakulezi nsuku i-Artificial Intelligence AI ukulingisela abantu ngenhloso yokuthuthukisa abanye abezombusazwe kumbe ohulumende bamanye amazwe. Intatheli izindaba ye-VOA u-Ivana Pidboska ukhangela ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence kukhetho lomnyaka ka-2024. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence i-AI sekuqale ukubonakala kulolu khetho kulandela ukuphuma komfanekiso owalungiswa nge-AI okaDonald Trump esanga ingcwethi yezemikhuhlane ethelelwanayo uDokotela Anthony Fauci kanye lemifanekiso yamanga eveza uJoe Biden etshela abavoti beNew Hampshire ukuthi batshiyane lokhetho lwamaprayimari. Ingcwethi yezokukhutshwa kwembiko u-Elaine Kamak owe-Brookings Institution uthi isikhathi esiphuma imifanekiso lamavidiyo amanga la yiso esenza abe yingozi kakhulu.
Even 24 hours before the election,
umuntu uyenelisa ukukhupha imibiko yamanga sekusele amahola angamashumi amabili lane ukuthi kuqhutshwe ukhetho. Kunzima ukulwisana le mibiko enje, njalo ilakho ukuletha umahluko omkhulu kukhetho.
Inkampani ye-Rijol Gupta e-Deep Media ephathisa isigodlo somvikela ese-Pentagon ukubamba imifanekiso amazwi lamavidiyo amanga
ithi avamile ngoba engadingi imali eningi ukulungisa njalo elungiseka kalula.
End to end, it takes about 15 minutes to create a deepfake.
Tata imizuzu elijumi lanhlanu kuphela ukulungisa imifanekiso le. Kulendlela zokulungisa imifanekiso le kungela mbadalo ezidolakala ebulenjini njalo umuntu efuna ukubhadala ulakho ukubhadala amasenti amabili kuphela ukulungisa ilizwi elilemizuzu engamajumi amathathu.
Ingcwethi elwela inkululeko yabakhupha imibiko u-Arikon uthi
there's been a lot of talk about Russia, but China also, especially as they
kukhulunywa kakhulu ngeRussia kodwa iChina layo ilwa isebenzisa i-AI izama ukuthi ikhokhele abanye.
Ukhon uthi inhlelo eziqhutshwa ngaphandle kwelizwe zihlose ukupha izizalwane zeMelika ezilodumo imibiko yamanga ukuze zibe yizo eziyithumela abanye. Amankampani amakhulu awemitshini yakulezi nsuku kanye lawebulenjini ethembisa ukulwisa ukusetshenziswa kwe-AI kumikhankaso yokhetho. Kodwa akukabi lomthetho welizwe okhangela lolu daba.
It's very, very difficult to regulate political speech.
Kunzima ukubeka umthetho okhangela imibiko yezombusazwe kwele Melika. I-First Amendment ivikela imibiko yezombusazwe njalo lokhu kulesizathu esihle ngoba asifuni ukuthi uhulumende angenele kukhetho.
Ugupta uthi udubo olukhulu ngolokwahlukanisa umbiko wamanga loweqiniso pho singaba kwazi njani nxa umbiko ungowamanga i-deepfake.
And the audio quality is bad, that is a hint that it could be AI generated. It might sound kind of silly or trivial.
Amazwi aphuma ehayiza lokhu ngokunye okulakho ukuveza ukuthi umbiko olungiswe nge-artificial intelligence. Kulakho ukuba sengathi inhlekisa kodwa ukukhangela ama-watermark emifanekisweni lakumavidiyo kulakho ukwehlukanisa imibiko yamanga leqiniso. Nxa usecingweni olule vidiyo ucabanga ukuthi yi-deepfake elungiswe nge-AI, tshela umuntu oxoxa layo ukuthi abhodise isihlalo sakhe nxa engehlukileka ukwenza lokhu kulakho ukuba lucingo lwamanga.
Ukhon uthi i-AI ilakho ukusetshenziswa kuhle kwezombusazwe iyenelisa ukuphathisa abakhankasayo ukuthi bakhulume labavoti ngendimi zabo njalo ilakho ukupha abakhankasayo ulwazi ngabavoti ukuze benelise ukubumba imibiko yabo. Udaba lolu luqoqwe ngu-Ivana Pitboska.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ngesonto edluleyo eHarare, wona athi ahlukuluzwa njalo achaywa kabuhlungu esezandleni zamapholisa. Amagqwetha abo alokhe elwisa ukuthi abanye bayehlolwa ngodokotela njalo abanye bakhulule ngemali yesibambiso e-bail. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Munashe Mthutha, umabhalane webandla leZANU PF obona ngogatsha lwe-Information Communication and Technology njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Endawonye lomnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngolwe-Youth Task Force kubandla le-CCC onguye osungula lengxoxo.
Ababotshiwe abaseHarare bebotshwa, they were in a private place and ayilandi nemopha ukuthi kuisomele ihambe liregista lelokhu zemapolisi and so forth, even though they had already did that. Same with us in Bulawayo, we had that very same arrangement. Sihambile ku-private venue yethu, ufika khona ngale sicande vele kulamapholisa, kule military intelligence, kulama-CIOs and so forth. They were there to tell us ukuthi no, you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza kumsindo.
Mnumzana Mthutha, lungathini ngalokho okuthiwa ngabanye benu be-CCC?
IZimbabwe yilizwe elingashobha ngeriphabhulikhi, ilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento etshengisa ukutshengisela, kumele ayenze okuhlangisela ukubhala incwadi icela amapholisa ukuthi ozala kukhona zinambali thina kwenza nini ekhathi sidi noyi ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze kodwa kulamalanga acelwa ngawo esesilizwile ukungahunga lathi ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-Soweto Uprising Commemoration ka-16 June kwele Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa isakhi ngo-August 2024.
Nanso indaba Mnumzana Moyo.
Mina mboni ngani it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zodlakela when they just want to commemorate the day of the African child. Bona sebecabanga ukuthi onitanga sebefuna ukuthi sesihlalweni.
Umnumzana Mthuta uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwanga ukwazisa amapholisa.
Khonokho kurongo kakhulu ukuthi bekukhuluma ukuthi kuthiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu zelile. And futhi umthetho wakhona mawusitsho ukhuluma on a public gathering and laphana behambile bekukupublic. Ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-private place and then ukuthi usithi wena umuntu lwana ufuna ukuzokwenza umsindo esendlini yakhe applied but amapholisa bayenza okokutshintsha ngelasinisekeze i-command from executive building nale Harare.
Sesibuya kuwe Mnumzana Mthuta, uke wakhuluma ngokwe-SADC
esikhathini esokujime ukhetho lakhe. Ukhetho lolu khetho luphelile, sibone ukuqamuka-qamuka kwabantu abe-TPC abanye besithi sebeyibhulu abanye besekalaleyi makasi ukuxotshana ephalamenti besenzayo. So bone ngokwabo abathembani. Uma kuyinto enselangaka into engelanto ebesingibengile phakathi, hawu yindaba into yankhona isenza icatshiwe. Yindaba into yankhona itshintshwe izenu ngelatimeni ngenxa yokuthi lawo thina ama-message ade seculeta kuma-inbox yakhona ade khonzila wabhala ukuthi it's our time as young people, let's do it. Kuleminye imihlangano yokuthi ivalelwane njenge-UPS esakufuna ukuhosta khona ama-minista yokwenza i-interface, ipholisa yalala yathi yona alinike layo imihlangano phakathi ngoba kuyabuya irali kabongameli elibanjwa. I-difference yethu lawo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigigini sifake kumaphisandaba sihle sikulungise indawo simelele another opportunity. Yindali imihlangano abaseleyenzile ade senza ngukostalozi nothibaya province by province. Ubona ngani ngabe kuthiwa ipolisi kumbe ivaliphesi ayikufuni khonokho ngabe ukuthi yesenzakala.
Lokho engikuye Mnumzana Mthuta, siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula, abanye bathi bachayiwe.
Angiyeke ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba angikwazi ukuthi ngabe ngiqiniso kumbe ngabe kuyini. Ngibona ngani ngimbuzo oqakathekileyo
kakhulu. Nxa bebonakala beqhula kumavidiyo ke
sesake sabona amavidiyo akudala namjambona eqhula esika-right sasa esekhoti yesesiye khoti eqhula esikalefi sikujayele lo siyakwazi kuyangithendakala
uthi baya ekha qhamukile omunye le-fracture enyaweni. Angazi ukuthi abantu bezanupf athi bafuna bebe njani engqondweni zabo ngabe into bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka. So heartless ubuhlungu khuluma nje ngenzeso kalesi inyendezi ziyahlihle emehlweni ami ukuthi ngizwe omunye umntanga you might be ingathani izanupf thinking that you are the master unkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming and they are pushing us to the end ukuthi sirevolt against them.
Ba Mnumzana Mthuta,
ngicela nje ngiyamuzwa lapho Mnumzana ungani sezondla ayibala monopoly yokuzonda lathi kuzabe iphefu kanjalo siyabhamisa ukuzonda against izibili ezenzakalayo ezihlanganisela abantu abadilijela amapholisa ngamathi amapholisa ngasesifaka i-minimum force sokuthiwa kube nesiphosa but engiyishiye kujayele lokho but engingakutsho mina ezweni lezimbabwe ukuthi bakithi umongameli upresident Emmerson Mnangagwa nguye umongameli welizwe kule misebenzi eminingi ayenzayo lapha asinisa khona wonke umuntu eZimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabantu abanikazi belizwe yini lawo kungabe ngowe-TPC ngabe ngowe-ZANU-PF.
Hayi ilizwe kumele sinyakeni sonke umongameli wakumayenza into erong umthetho umongameli yenza into erong to condemn the police brutality that is happening.
Kuyazwakala sibili hayi kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident Emmerson Mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu so lawe ulelungile lokumtshela ukhulume ukuthi hayi umongameli kumele senze so
leli ngunyotsona uchamisa u-advocate Nelson Chamisa so
leyo bekuyingxoxompikiswano phakathi kukaMnumzana Munashe Mthuta, umabhalane webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye loMnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngolwe-Youth Task Force kubandla le-TPC bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ebekobulawayo. iZimbabwe Anti-Corruption Commission isihlolisisa udaba lukaMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe okuthiwa banikwa izigidi ezingamachumi amane zamadola eMelika i-$40 million nguhulumende eyokuthenga imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwePresidential Goat Scheme behluleka khona ukuthenga imbuzi eyodwa. Isaac Itababeli laba banikwa imali lelo uhlangothi lukahulumende oliphatha imali yesizwe olwe Ministry of Finance. Akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolo Chimombe loMpofu okubikwa ukuthi bangaphandle kwelizwe. Bayadingwa njalo ababili laba abalisana lomnumzana Wicknell Chivayo ngodaba lemali efanayo okuthiwa yanikwa uChivayo yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthenga okokusebenzisa ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho nyakenye eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kulobugebengu obuningi obenzakalayo ikakhulu ekuphatheni kwezimali zabantu ezigcinwe nguhulumende. Ziphiwa abangane, ziphiwa izihlobo, ziphiwa abantu abangafanelanga ukuthi bathole amathenda. Ikakucacanga kahle ukuthi kuyavezwa kube segcekeni ukuthi nxa kudinga abantu abangancedisana lohulumende benamankampani kulandwa abantu nsitha okwenza kube lobugebengu obukhulu kunalobo esikubonayo. Angiboni ukuthi kuzaba kukhulu okuzakwenziwa ngala macala ngaphandle kokuthi nxa ngabe mhlawumbe bengamanga kahle kwezepolitiki.
Yebo, manje siyabona ukuthi ababili laba kuthiwa baphandle kwelizwe kwakukhefu kambe ukuthi bazababisa ekhaya bazethoniswa kumbe vele sokuphelela ngokubona kwakho.
Uma bethanda ukuthi babalethe ekhaya bangabaletha, kulula ukuthi babalethe ngoba phela kasila sigwebo sentambo thina esingayithusa amazwe amanye nxa ngabe umuntu yenze icala lokukhwabanisa le corruption asigweba intambo kuleli lizwe lakithi. Yikho kujwayele ukuvimba kakhulu. Kanti-ke lapho abakhona bangiboni ukuthi kungehlula nxa kuqathaniswa lezi mali lezi ezingaka. Malutshwana amazwe angafisa ukuthi abagcine benze amacala amakhulu kangaka. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kulula ukuthi babalethe baphenduke ekhaya nxa bebadinga ukuthi babe khona, ngoba le mali iyadingakala. Imali yelizwe, imali yesizwe, abantu behlupheka kangaka, indlala ingaka, balutshwana badla buthebelele bezikholisela, abanye belamba. Ngakho-ke lokho kumele kujeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Yes, yabona njalo ukuthi bakudaba lwezeki ukuthi bathola phose imali efanayo kumbe bayitholanga kumbe kwahamba njani pelo Chivayo lapha asazuthi ukubona njani kunokhu ngamabishana.
Vele nxa ngabe kusenziwa izinto egcekeni kucacisiwe kwa-announcewa ukuthi namba abafuna ukuthenda abafuna ukuthi bangancedisana lezeki sibazi phambilini kungakakhethwa lo okhethwayo, kuba lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi phela lezi izigebengu lwana kathembakalanga. Kodwa njengoba kusenzekeni siyakwazi ukuthi kule mzimali eziphananwayo laphana kufihlwe ubufakazi, kudilizwe ubufakazi, kakwethusi ukuthi uthole ukuthi ngemva kwesikhathana uzoza sokuthiwa hhayi kakulacala lapha kuphelele emoyeni, kumbe bagwetshwe basebegwetshwa nje into engayindawo babuye baphume futhi bayezidlela imali zonke lezi abazikholisayo abazitshontshela abantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngokubhubha kwentatheli zindaba uLucy Yasini obesebenzela iStudio 7 kanye langosuku lweziphepheli olwe-International Refugee Day. Singeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle. Intatheli zindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucy Yasini obhubhe ngomvulo obesebenzela iStudio 7. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe kulandela ukubotshwa kwabo ngesonto. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.